Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomo hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 15 kumfumfu 2020 ngontungameli nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kobulawayo isolo labangamachumi phose amabili ababanjelwe umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla leMDC njalo waba ngumeli wephumula lufeve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labalithumi lasishiyagalolunye ababanjelwe umkhuhlane. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili alamathumi amathathu lanye 231. Umufi ubehlala kobulawayo. Ugatsha lwezempila kahle luthi abafunyanwe sebepholile isolo njalo bayisishiyangalombili. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,055 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,640. Abalokhu begula bangamakhulu phose amabili 184. IJohns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubambe abantu abangu 38,351,539 njalo wabulala abangu 1,089,186. Omunye wabasungula ibandla leMDC umnumzana Esafu Mdlongwa kaseko. Umdlongwa ubikwa ebhubhele esibhedlela seMatadei kobulawayo isolo njalo inkundla yeZim Live ithi udliwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Umdlongwa waba ngumqoqi weMDC wakuqala owayebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla u-organizing secretary njalo wake waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende. Umdlongwa ongubaba ka-Oskido umhlabeleli odumileyo kweli South Africa wasebenza kunkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe elilunga lehlanganiso yezisebenzi iZCTU labo Morgan Tsvangirai oGibson Sibanda labanye bazosungula ibandla leMDC bebonke. Abasebenza laye abagoqela umsekeli kamkhokheli weMDC Alliance umnumzana Washman Ncube bathi umufi ubelungile njalo esebenza kuhle labanye. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Albert Mhlanga yena othi umdlongwa nguye owamkhuthaza ukuthi angene kuMDC.
Nginokusana okukhulu nokulwa lokhu esikulwayo akusathulutho ngisho ngoba umdlongwa nguye umuntu wokuqala ukukhuluma lami wangikuthi kusa kubaba uchangrai elo kipso nishwanda ilo matutengani kwa zana lao mwuyo mwuta tishani loto ni kumbuzi yuki nishana selina shirira naisiko loko esaksi ya wendu kula shiga shuta la shiga kibidi weta haifu na standards mwere mdineni lako yena umjo nga la kubaba kipso ni awa kibidi kuhuwe na seko kututumba ndesu salili kima eskowe kutis kuchi filo msili umjo nga la kubaba
Katesi nje sikhuluma ubese ngapi ebandleni njalo kuyini abephathisa ngakho ibandla
Umdlunga sisi njengoba sonke esaqalisa iNDC kwavumelana oba kuthangurayi ekuphathweni omkhuhlane ukuthi asibuyeleni siyobuyela khona mfana lapesa qalisa khona safoma i-NDC alliance okuyitho ukuthi bezelethi kuyinjongo ukuthi siqalise ku-NDC ya 2000 wananisaqalisa ngo-1999 umdlunga ubesengomunye walaba esithi ngama-advisors ama-elder lapho ade sesithatha khona ulwazi ukuthi nxa sesithe akusaboni ukuthi siya ngaphi sihlale phansi laye asibonini ubangasela ndaba yokuthi akhompese uba ngu-MP kumbesenetha kodwa ibe sifiso sokuthi siqhube ngomsebenzi kamfowabo ukuthangirayo nokutshonishwanda awuthiyako
Umnumzana Albert Mhlanga lilunga le MDC Alliance. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu i-democracy. Uhulumende wesule ama-by-elections ayemele enziwe mhlaka 5 kuMpalakazi esithi ayelakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa kumbiko ewethu leyizolo i-Human Rights Commission ithe umkhuhlane lo usuyehlile kanti lo hulumende laye useketise iziqondiso zokuvikela. Iphenjalo umzekeliso webandla lezano PF eliqhube ukhetho lwama-primaries kanye lokuvulwa kwezikolo isithi ukhetho lalo lungenziwa ngonanzelelo njengezehlakalo lezi kungabi khona ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umbiko walikomishini uza ngesikhathi abanye abafuna ukuncintisa kuma-by-elections sebebambanele nhlanganiso ye-Women's Academy for Leadership kanye le-Election Resource Center baya emthethwandaba we-High Court ukuyawucela ukuthi ubambe umongameli Emmerson Mnangagwa le-Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi bahlele lolu khetho. Ababalisi bathi ukukhalala kwabo umsebenzi kuyaphambili lanxa uhulumende esithi usebambanise iholo labo lama-allowances e-COVID-19 ukuze imali le bayihole ibambene njalo ithe xaxa. Uhulumende wazise izolo ukuthi ama-$75 aholisa izisebenzi zakhe njengama-allowances aqondane lokuzifikela kumkhuhlane we-coronavirus asizabanjaniswa leholo kodwa bazawathola eyimali yeZimbabwe. Uthe lokhu kutsho ukuthi iholo likambalisi seliyi-$12,591.15. Kodwa ababalisi bathi le yiyo imali abavele beyithola nxa kuhlanganiswa i-COVID-19 allowance leholo labo. Ngokunjalo bathi akula mali abayengezelelweyo. Bathi bafuna iholo labo likhutshulwe lilingane le-$520 kungavalwa i-allowance ye-COVID-19. sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi nokuthula hlabangana.
Akutshintshanga lutho, into abayenzileyo kuphela ukusenzela imetsi basiedele bathatha imali ebesivele siyihole i-4300 leya bathatha i-40% leyingene last week eyi-1600 pound bahle baconvetha le nostro yabo yaba yi-6102 so unga-edi inostro 6.1 u-edi 40% leyo abayifakileyo i-1.6 uze edale salary yethu i-4.3 bayenze kungazwakalinganisa okule something abayenzileyo bona vele bangayenzanga nto ufana lomuntu othi ule dollar evele unike idollar abesesithi hayi khathi sangisakunika idollar sengunika i-100 cents so I think badlala ngathi vele thina so njengenhlanganiso sithi hayi thina sifungenze elimithi asifuni ukuedelwa inostro kwisalari yethu thina sifuna ukuthi basitshele ngesalari isalari njalo ingelanostro hanti bashona bechazisa ngokuthi inostro le by December izabe isikhitshwa so inostro ingena ngaphi kanti kwisalari
lithi lina nxa lingayitholanga i-$520 eliyifunayo vele kalibuyele emsebenzini
ukuze senze sibuyele emsebenzini ukuthi basinike inholo e-equivalent to i-$520 or ukusondela khonapho u-$520 kulokuthi badlale ngeyngqondo zethu lezi ngendaba zemithi abazenzayo lezo okuzi-edela bayenze ngani kule nto engimangalisayo ebayenzileyo into ekhona igovernment ayenzanga lutho but amapheni ba-edi zethu bakhiphe sebefakele nostro leyo kunganiki kule nto abayenzileyo kodwa kusalayo thina zange zikungena nto ephutshayo esiyibonayo sizakhontinua sihleze ezendlela
unkosikazi nokuthula hlabangana isiphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo intengo yokudla lokunye okuthiyeneyo ezitolo ibikwa isilamaviki ingakhuphuki lanxa nje ivele iphezulu ingafinyelelwa ngabanengi ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kubangelwa ngumkambo wemali osemthethweni okhanya usubulele umkambo wensitha uChris Gande weStudio 7 uxoxelo somabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla le-MDC Alliance. UNdlovu uthi okungaphathisa umnotho welizwe yikuthi kusetshenziswe idola leMelika kuphela eleZimbabwe lifakwe eceleni.
Ibhondi kayisathengi lutho ezitolo. So lokho sokusitsho ukuthi i-buying power ebantwini kayikho, abantu abasenelisi ukuthenga abafisa ukuthenga, abasenelisi ukuya ezitolo bathole abakufunayo. Ngokunjalo nxa iningi linga nelisi ukuthenga kutsho ukuthi abakubhizinesi lanxa becharja ngedola leMelika becharja ngerandi labo kabasatholi imali ngoba abantu bengela buying power bengenelisi ukuzothenga. Yikho ke ungazithola ke izitolo zigcwele impahla zikhona kuthiwe hayi umnotho usumuhle umnotho usulungile impahla zikhona kodwa abathengi yibo abangekho ngoba abantu bengaholi bengela mali abantu abaningi kabasebenzi kuthi laba abasebenzayo bahola ke imali yena le engathengiyo bonot okokuthi nga kuyadolarayizwa ngokugcweleyo abantu benelise ukuthi bahole i-US dollar kumbe amaranzi kakhulu izisebenzi zikahulumende singabona ke umnotho wezelizwe uthuthuka njengesikhathi lesana esikahulumende omanyano isikhathi sika-2009 kusiya ku-2013
kodwa nxa sikhangele wona umnotho welizwe singathi kulobubelo na nxa siqathanisa lakhona okwesikuzwayo ukubana isisindo semali yeZimbabwe singani sesingcono.
Singathi thina isindo semali yeZimbabwe ibhondi nothi leyi kukhanya sizinzile okwakathesi kuqathaniswa ke le dola leMelika. Lokho kwenzakala ngoba uhulumende onguye ofixayo ukuthi exchange rate ibe njani ngama-auctions nalaba besenzakala. Kodwa kakutsho ke ukuthi ke imali yeZimbabwe ke ilohlonzi ngoba thina siqathanisa uhlonzi lwemali le ngenelisa ukuthenga ezitolo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi njalo ulilunga le-MDC Alliance. abadilizelwe izindlu yikhansili yeshitungwiza isithi bakhe endaweni ezingaphandle komthetho babikwa sebethwele nzima ngoba bengasela ndawo zokuhlala. Abaningi sebebhanxele ezihlobeni lakubangane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eshitungwiza and Manyame Rural Residence Association umnumzana Mavela Sikhumalo.
Abantu bayahlupheka kathesi bangcindezelene kuzihlobo, bangcindezelene kweminye imizi lapho abacela khona ukufaka izinto zabo ngamva kwe-demolition zona lawo kumbe izindlu zabo sezidiliziwe. So thina njenge Chitungwiza and Manyame Rural Residents Association sisebenze ndawonye le Zimbabwe Human Rights NGO Forum sakijima saya ku High Court sa faka i agent court interdict sa misa uze ama demolitions lawa angayiphambili. So wasekumiswa konke lokho.
Izindlu lezi izakhiwe lapho okungavunyelwa khona yini njengokutsho kukamasipala.
Umunisipala wethu kakhulumi iqiniso kudaba lolu. Siyakwazi thina ukuthi manxa sikhangela umthetho i-Urban Councils Act, omunye umsebenzi okhona okamunisipala kumbe owekhansili ngowe-development control ukuthi manxa umuntu efaka i-structure yakhe engokheyo emthethweni, umunisipala kumbe ikhansili iyahamba iyomunikeza i-stop development order idilize i-structure yona leyo isaphansi. Kodwa lapha siyabona ukuthi umunisipala wethu walala emsebenzini, watshiya izindlu lezi zaqina ezinye seziphelile, ezinye vele sezileminyaka abantu behlala kizo. Njalo abanye abantu laba indaba ekhona lapha enkulu indaba ye-corruption. Abanye abantu lapha sebenikezwa kudala amaphepha kamunisipala weChitungwiza. Abaningi babo balamaphepha asuka kumunisipala weChitungwiza wona lo.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngowenhlanganiso yeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba lekroniko lithi kulabantu abangamakhulu amabili lamatshumi amane abelatshwe umkhuhlane wesihudo kobulawayo ngolwesibili layizolo. Kunakanelwa ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa ludubo lwamanzi. Iphephandaba linye libika njalo ukuthi umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi kunenge osokufezwe nguhulumende lanxa nje ebhekane lobunzima bezijeziso zenotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho inoba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani basakazi bakastudio 7? Hayi, siyalibonga nje ngomsebenzi eliwenzayo. Siyalibonga sibili ngakuthiwa lingabanhle ukuthi ilizwi le mali ngayo siyalidonethela imali sisiliholise. Ngokungathi lingcono lisibamba ngcono. Into engifuna ukuyibuza kuhle kuhle mina ngumzali lo mntwana okumele abhale form 6. Yamhlophe la. Ngibuza ukuthi khona sibili upresident uMnangagwa sibili sakhe uyakuqedisisa yini ukuthi kufunda into bani kumbe ukufunda sokufana nje lokugada umthombo yetown. Ukufunda sokufana lokugada umthombo yetown ukuthi ahamba kuhyper uyaphinda yeqile kumbe ukufunda uqala ufundiswe anduba uzahamba uyebhala imhloliso. Phela into eyenzakalayo le mina kangazi ukuthi phela yena usacabangane yena kahle kahle bekasafuni bantu usefuna ukuthi abuse nje yedwa nje azenzele into yakhe yedwa. Thina sihlale sifana sibuyele emuva leke bomzikazi sasigqoka khona amabhethu vele singazilutho even khona komzikazi abantu babefundiswa ezinye izinto.
lokho kwakha akuyenze ebantwini hayi ambona ukuthi vele kwakwazi kwaba khona abantwana njalo basibamba inkunzi sibhadela izimali kwathiwa sibhadala izimali ye umntwana ongabhadalanga ye kwathini kwathini sabhadala izimali zethu khona manje imali lezi esazibhadalayo abantwana bazange bafundi khathesi bafuna amanye ama-school fees futhi bakomplaina ngokuthi sibhadale angazi ukuthi lapha into eyenzakalayo kuyini okwenzakalayo kodwa yena uyakubona yini ukuthi amatitsha into abakhala ngayo yinto bani ngoba amatitsha eqinisweni amatitsha ukuba njengotitsha kufana lokuba ngu-cowboy ngoba kathesi u-cowboy omunye osegwanda le uyahola i-30 US.
Njani basakazi hayi mina ngiyaphila ngidinga ubaba ibizo lakhe nguThemba Mkandla wayesebenza emayadini e-morning side kobulawayo ngomnyaka ka-1982 ehlala esizini maye khona omaziyo ngicela angithinte enambeni esithi +26 7 7489 0537 ngiyaphinda njalo +26 7 7489 0537 ngiyabonga.
Yes, sibingelele kumsakazi njalo khangelane nenhlupho zethu zomhlaba zinezihlangane lazo inkinga zenye zizabo corona izinto ezisivalela impilo hey phila nzima abantu bakithi kunzima lokhu kunzima sibili ingazumbeni kubona ithi sodwa lina abanye hambeni liyakubona esesihamba kanzima kanje emhlabeni izimota lazo sezidure ziyahlala ngikhuluma ngindi yami imota zengizengayibeka phansi ngoba hayi kunzima kuyaphaa bethi ngiyabembulala imota mahara ocethi bazalwane badala ukunje kuhlangene umhlaba wonke singayenzani kanjani ukuze sinqobeni lesi simo esesikiso ngoba udubo lolu sokurongo abantwana ezikola abasafundi yibe sibakhalela thina abadala kuphela njani.
Ngiyembingelele umsakazi mbingelele enyathi kuvillage 4 komoyo omoyo othethe umadubi omoyo kuvillage 4 babingelele bonke ivillage bonke omama onaphisi abaningi kakhulu abantu bakhona babingelele mbingelele lomelane ncubi mbingelele lomaster ncubi mbingelele lo elisi moyo othethe umelane ncubi ungabi inkosi ngathi kahlala lapho wonke evillagini aphana omama nakhethwi onamakhumalo omsipha otamkhulu babingelele bonke ethi ngegama lenkosi namhlanje inkosi mayihlale nabo. Ngiye mbingelele nawe ophethe umsakazi oyingqungquthela hambe uzibonakalise ungaphela amandla ngoJesu into ihlala nawe nansi yakho incwadi ngidizethembi.
Sazi madoda ngangixotsha abantu bethemba ukuthi bazangena bona kuphalamende omakhuphe labomonzora labokhalipan phukeni kodwa bazahlala iminyaka enale mibili emithathu yolandelayo sekufika ku-2023 emukale-election baphuma bonke baphele bathi du ngomhawu wabo ongafunakaliyo umhawu sibili omubi baxotshisa abantu ephalamende baxotshisa abantu ngaphi nangaphi befuna ukuthi lakuma-councelors befuna ukuthi bengena bona bahlale njinjani ngezintombi zelamajaha isitudio sezeni thina sikhangela izulu ngapha ngathi hayi lisibulele manje.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwele Uganda angene ngodlame ehofisini yebandla eliphikisayo ele National Unity Platform izolo kusehlakalo omkhokheli waleli bandla uBobby Wine athi ngesokwethusela ukubuyiselwa muva kwesizalwane zeCameroon yimelika lapho ezincane kulotshwe khona ubuphepheli sokuphehle imbono ehlukeneyo abanye bekusola lokhu kodwa kulabanye abakusekelayo besithi abantu laba bathiya bedale amacala ngakho kumele baphenduke bazethonisiswa Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Umphathisikhwama kahulumende waleli lizwe umnumzana Stephen Manochini uthi kabone kusiba lokuvumelana phezu kwemali ekhangelane lokuphathisa abantu abaphanjaniselwe impilo ngomkhuhlane we-COVID-19 lamabhizimusi amancane i-stimulus package kungakayiwa kukhetho. Umanochin emele umongameli Donald Trump uphakathi kokukhulumisana lomlawuli wedale lephalamende eleCongress unkosikazi Nancy Pelosi laye emela ibandla lakhe eliphikisayo elamaDemocrats. Umanochin uthi uhulumende ulemali engange 1.8 trillion kuphela engasetshenziswa ukuphathisa abantu laba lamabhizimusi. Kodwa uPelosi lebandla lakhe bathi kudingakala imali engange 2.2 trillion dollars. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala eIndiana umnumzana Mosobanzi Ncube yena othi ukudonselana lokhu kulimaza uZulu odinga ukuphathiswa ngemali.
Okwenza kungabi lesivumelwana lapha between ama-Republicans lama-Democrats indaba yemali and indaba yemali yiyo nje evele idefina umRepublican lokuthi umDemocrat umeleni. Ama-Democrats abantu abathanda ukunceda abantu they focus more on social issues. So iko befuna imali eningi le I think khona apho kubo 3 trillion. And ama-Republicans I see bona abantu abafuna ukuspenda nje imali especially kuma social issues ukuthi uthethe siphombuni kobani izimali mahara njani njani. Uyabona abakufuni khonoko. Ama-Republicans afuna kuthiwe ziyaqhamuka impi kuyakhala somewhere. Ah lapho ngiyakutshela uyabona ama-Republicans by 10 trillion.
Ukwehluleka ukuvumelana phakathi kwama-Republicans lama-Democrats lokhu kutshoni ebantwini abadinga usizo la kumabhizimusi akhangelele kuhulumende.
So kugcina ku-affecta kakhulu izizalwane ze-America kakhulu zenezezi affectwe coronavirus abantu abakhitshe emsebenzini balewa off for about 4-5 months now and siyakwazi ukuthi okungama 1200 lokhana lokhu abantu bakugcina khona nale kumbe abo March April. So abantu bajombile sibili and abantu banid uncedo kakhulu mnumzana Nkomo. I-politics kulapho ilahla khona ukuthi khona abantu bayabambelana izikhwili bona bezidlela ezindlini zabo kodwa kugcine ku-affect abantu bona ba you know izizalwane ezingela mali. Akwehlukananga kakhulu lesikubona kithi eZimbabwe you know between yona iZanu PF labo Chamisa laba uChamisa anti yabona ukuthi lokho edonsela eceleni kafuna ukuthi angene kuPollard omnanga gqoba bathi ngena kuPollard sikhulumisane sizama ukuthi ilizwe liye ngapi liye phambili yena uChamisa kafuni. So abantu abayo basebenjani asebehlupheka ngobani ngamaZimbabweans.
Umnumzana Muzovansi Ncube yisizalwane seZimbabwe esidabuka kokapo esilobela kodwa esihlala eIndiana khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo yedwa obulawe yi-COVID-19 kobulawayo izolo labangamatshumi phose amabili ababanjela umkhuhlane. Omunye wabasungula ibandla le-MDC njalo waba ngumeli wephumula luveve edale lephalamende umnumzana Esafu Mdlongwa kasekho. IZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele aqhube ukhetho lwama-by-elections ngoba ukulumisa akuhambelani lombuso ohlonipha intando kaZulu idemokrasi. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 olivalelisayo ngontungameli nkomo.